Esinye isiphathamandla esigodlweni seMelika kwele Zimbabwe esikuhlangothi lwe-Charge d'Affaires utshele iStudio 7 ukuba unkosikazi Ellen M. French uhambe emahofisini ohlangothi lolu bambuza ngombiko owethulwe isigodlo lesi enkundleni yokuxhumana yeTwitter. Isiphathamandla lesi sithi unkosikazi French ukubeke sobala ukuba elemelika likhuthaza ukuthi amazwe aqhube ukhetho olukhululekileyo. EleZimbabwe belicatshulwe ngumbiko owethulwe ngunkosikazi French obambe okwesikhatshana isikhundla someli wemelika kweleZimbabwe obukhuthaza abantu bonke ukuthi bayehlola amagama abo kugwalo olulamabizo abazavota kukhetho oluzayo. Unkosikazi French uphinde wathi kumele bevote kukhetho oluzayo. EleZimbabwe lithi umbiko lo wephula isivumelwano se-Vienna Convention esingavumeli amazwe ukuba angenele kokwenzakala kwamanye. Umnumzana George Charamba, isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa, wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eye-Twitter esithi akulunganga okwenziwe ngomele elemelika njalo sokumele kuvinjwe abadabuka emelika abafisa ukuzebona ukuthi luzaqhutshwa njani ukhetho oluzayo. Umnumzana Levit Mugejo, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe, uthi bahlangane lonkosikazi French bamethulela okufiswa ngeleZimbabwe. Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU PF laye uyakuchothoza okwenziwa ngelemelika.
Yikuthi u-ambassador lo mbona ngani kasakwazi umsebenzi wakhe, kasakwazi umsebenzi wakhe owulandayo la. Lwana u-ambassador we-America, umsebenzi wakhe yikubambanisa amazwe i-America leZimbabwe, ubudlelwane, ukudlelana kweZimbabwe le-America. Yena ulapha umele i-America, kamelanga ezombangazwe. Lokho okwemba ozombangazwe ngokwaba izizalwane zeZimbabwe uvele selahlekile. Lokho sokuhle kutshengisa ukuthi abantu laba bavele bale agenda yabo yokuganga.
Uthi akumelanga elemelika lenze lokhu
ngoba nxa esebuye sithi abantu abayehlola amabizo la, unani lakho kona ukuthi ukuhlola kwamabizo? Ukuhlola kwamabizo ngokwabantu beZimbabwe bekhuthaza nabo, ama-political parties labo bekhuthaza abalandeli babo besenza njalo. Ikungenela kwezangakhaya kweleZimbabwe lokho. Ikungenela kwezengakhaya. Angiboni u-ambassador weZimbabwe ese-America khona ngale sithi hambani liyekhangela, hambani ma-Americans liyevota. Uyabe vele sesenza ukuganga nxa esenza njalo. Usengenela kwezangekhaya, ezangekhaya kazingeneli.
Unkosazana French umele uPamela Tremont okhangelelwe ukuthi uzakhethwa lidale leCongress ukuba ayesebenzela kweleZimbabwe. Abaphikisayo bathi kuyamangalisa okwenziwe ngeleZimbabwe. Unkosazana Ellen Shiriedenga, umsekeli kanobhala ohlangothi olubona ngezokhetho kubandla leCitizens Coalition for Change, uthi
okwakhulunywa yi-embassy yaseMelika asonto emangalisayo kumbe into entsha, ngoba nxa sikhangela sona isisekelo sombuso eselizwe ese-constitution siyakufaka ukuthi ukhetho kumele luhambiswe ngendlela elokuthula kungela kudlwangudlwangu. Yikho nje okwakhulunywa ngabaseMelika i-embassy besithi abantu bevote bethube lokuthula bekhululekile.
Umnumzana Tendai Makaripe, intatheli zindaba ehlaziya njalo ezobudlelwano bamazwe, uchasisa kabanzi ngokumunyethwe yi-Vienna Convention nxa kukhangelwa inyathelo elithethwe nguhulumende weZimbabwe.
It is important to note that these interpretations can vary. If the Zimbabwean government perceives the statement as interference, probably it could lead to diplomatic tensions, even if the statement doesn't formally violate the Vienna Convention. It's a delicate balance for diplomatic missions to uphold and advocate for universal values such as democratic governance and human rights, while at the same time respecting the sovereignty and self-determination of the nations where they are guests.
Uhulumende waseZimbabwe ubona lumbiko njengokuqhamukela, mhlawumbe kungase kubangele ungezwani kwezombusazwe loba nje umbiko lo ungephuli ngokusemthethweni i-Vienna Convention. Kuba nzima ukukwehlukanisa lokho kubameli bamazwe ukuphakamisa kanye lokukhankasela okufana lokubusa kwentando kaZulu namalungelo abantu ngesikhathi sinye zihlonipha ubukhosi lokuzikhethela kwezizwe lapho ziyizivakashi.
Eyinye njalo ingcwethi kwezobudlelwano bamazwe umnumzana Lazarus Sauti uthi okwenziwe ngabamele elemelika eZimbabwe kuphambana lokuchiwo isivumelwano seVienna Convention.
The Vienna Convention forbids embassies from meddling in the internal affairs of the host nation. In light of this, the US embassy interfered with the Zimbabwe's internal affairs through its tweet that was uploaded on its Twitter handle on May 26. Because from the Zim's government's perspective, the U.S. embassy is now taking the role of voter education, the role of civic society organizations, and promoting voter education.
The Vienna Convention iyabenqabela abamela amahhofisi amazwe abo ukuthi aqhamukele ezindabeni zaphakathi kwamazwe abayabe bekiwo. Ngenxa yalokhu, abehhofisi yommeli wakwele Melika bagxamukele ezindabeni zangaphakathi kweZimbabwe nge-tweet yalo elafakwa ekhasini layo lenkundleni yokukhulumisana ye-Twitter mhlaka 26 Nkwenkwezi. Ngokombono kahulumende weZimbabwe, ihhofisi yommeli wekwele Melika isithatha indima yokufundisa abantu ngokuvota, indima yenhlanganiso ezisebenza zizimele loku.
Kodwa umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uthi kaliphazamisanga lutho elemelika.
Yi-constitution yeZimbabwe ethi izizalwane zeZimbabwe ezileminyaka engu-18 kusiya phezulu zilelungelo lokuvota okhethweni olukhululekileyo okungethuselwa umuntu kulo, okungatshaywa umuntu kulo, okungahlelezelwayo kulo, ukhetho olukhululekileyo ngayo yonke indlela. Yi-constitution yeZimbabwe hayi yeMelika akade ibala.
Usola isenzo sikahulumende.
Ngakho-ke kuyamangalisa ukuthi uze sokuthule ecala, kanti-ke leyo constitution yabhalwa ngabantu beZimbabwe nje, kunjengokuthi nje umuntu ovela kwelinye ilizwe afika athi le yi-bond note kumba balisayini yokuthi kuyemasingo laphana kuyoyeHarare kufakwe ngabantu beZimbabwe, icala lakhe linga. Akalacala ukhuluma into ebhaliweyo, kumele kwenziwe khona lokho okubhaliweyo ngokuba umthetho i-constitution uthi uhulumende weZimbabwe kumele alandele konke okubhalwe esisekelweni sombuso.
Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu lobambe okwesikhatshana ihhofisi yommeli wakwele Melika kwele Zimbabwe. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.